Abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalichumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lomkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis le kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama bezubuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezelwe laso, khanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, kokuthi nxa inyanga yonke ewophele phakathi kwesisu, yikho kwenza kube buhlungu kakhulu, kuyenza ukuthi kube sezithweni eseceleni njengesinye kumbe amathumbu, umuntu azwe ubuhlungu ngoba igazi liyabe lisehluleka ukuthi liphume.
Ungwenya uthi isilumo siyelapheka.
Iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller, kodwa nxa kusehlula njalo azagcine phiwa amanye ama-injections a-specialized. Kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi endometriosis leyo iyetshiswa, kodwa inzima ngoba kwesikhathi iyabe igcwele esiswini, inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni. Yikho siyaxwayisa amantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela.
Umongi osebenza kobulawayo umnumzana Daniel Mvundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, ngakho-ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle.
I-endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana onke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo owahlola watholakala elesilumo ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwakuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithi amalanga ami ukungena esikhathini angasondela ngise ngibe le-stress ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo, so ngihle ngitshayise bekubuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. Izinto lezi ezesibeletho khanya zivile ama-complications amaningi ukuthi abantu sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa, ngokunjalo indlela zokuwuvikela zingekho. Kodwa okumqoka yikuba izibonakaliso zalomkhuhlane zona ziyelapheka. Inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane, kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya, okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba, njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadini ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxwa ngokukhula lokuba sesikhathini. Kulesilumo esiduna, kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna, kwakuyelatshwa ngesintu, kodwa khathesi kuyazila ukuthi ngingabe ngixoxa labo abasukulu ngibatshela sengenemukho esilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela, kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini, obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa, kodwa kudingwa usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.